Ake ngibingelele kuwe mfowethu, ngibingelele abalaleli emakhaya. Igama lami ngu-Obed Dube, the African poet, imbongo limi lwesintwini. Umcimbi engiyakiwo usejalimana edolobheni leStuttgart. Ibizo lawo kuthiwa yilokhuzeni, i-15th International Africa Expo Festival. Iyaqala mhla ka-4 August uyephela mhla ka-7 August. Umcimbi lowo ngowokukhangisa i-Expo, i-Business Expo ngolimi lwemzini. Abantu bakhangisa izinto zabo ezihlukeneyo, nami ngiza uyakhangisa ke ngokomsebenzi wami, ngobuciko bami obokuba imbongi. Ngithole nje umbiko ukuthi bathe bafuna abaphathi bemhlelo abane, okhuluma isiArabhu, okhuluma isiFrench, okhuluma isiSwahili, okhuluma isiKhiwa. So mina ngizamela kwabakhuluma isiKhiwa, ngimele ngapha iSouthern Africa, kule North Africa, East Africa, le Central Africa. So lami ngizakuba ngibe ngomunye wabo MC ngikhona ngale.
Ngokuzwa kwakho, kuyini okubangele ukuthi ukhethwe wena phakathi kwabantu abaningi kakhulu abale sipho esifana lesakho?
Ngamafitshane ngathi okwenze bakhetha mina yinhlanhla lokuthanda kwaNkulunkulu, mhlawumbe ngamasango asevuleka. Kodwa okunye nje, ngibona ngani abaqoqi bomcimbi lowo bayangilandela enkundleni zokuxhumana, ngoba mina imisebenzi yami nje eminingi yonke engiyenzayo ngiyayifaka enkundleni zokuxhumana kubo Facebook, bayabona imisebenzi yami bayithande. Ngoba umcimbi lowo uvele ngwePan-Africanism, ile theme ethi yona Africa we want, ukuthi ifuna ukuthi abantu beAfrika babambane ama-Africans, abantu bangama-African mhlawumbe ukuthi okhokho babo badabuka ngapha, labo bafuna ukuthi bahlangane labantu be-Africa. So kuzabe kuhlangane bonke abantu abasuke e-Africa, labathi bona okhokho babo bangabe-Africa, kuhlangane ngoba esikufuna ukuthi njengomdaka onsundu njengabantu be-Africa bahlangane. Yikho engicabanga ukuthi njengoba lami ngeke ngenze inkondlo ezikhuluma nge-Pan-Africanism, okwenza bakhangeka emsebenzini wami, hayi ukuthi ngiyintshantshu kumbe ngiyingcitshi kumbe ngiyedlula zonke ezinye izimbongi e-Africa, eZimbabwe kumbe eMatabeleland, arch akusikho lokho. Ngibele nhlanhla nje ukuthi banakane nami, bacabange mina, bameme mina.